Umnumzana Arabile Mathe odabuka ku-Ward 14 eNtebe uthi ukwakhiwa kwedamu leli akuphuthi njalo ukhathazekile ngokungaqhathwa kwezakhamizi zale ndawo kulolu hlelo.
Development siyayithanda siyayifuna sonke kule damu leli lalapha emanyange. Uhlupho olukhona lapha eNtebe esikhuluma ngakho lapha eNtebe kulaba bafana abaningi abantu abatsha ama-youth osizi labobhuti abangasebenziyo. Kodwa into ezimangalisa khona bona laba abakhona athi sasebenza edamu ngabantu abavela khatshana kwezinye indawo. Kodwa urhulumente uthi abantu abakhona apho umethi babhenefithi adamulelana nxa bekhuluma lizasinceda siyalo, kodwa khathesi sikhuluma ngakho akula bantu abalapha singathi batholile imisebenzi ngabantu abavela khatshana.
Umnumzana Million Ndlovu ozalwa eNtebe uthi sokulesikhathi eside leli damu kuthiwa liyakhiwa kodwa kungekho okuphutshayo.
Leli damu ngendlela elaqalisa ngayo ngeminyaka lithiwa liyayakhwa, mina lalimangalisa ukuthi nxa kuthiwa liyayakhwa lime kuphele kungayakhwa, kuvuke futhi kuthiwa liyayakhwa lime, kutho ukuthi ngiyabona sokukwana ama-30 years lisenziwa njalo. Hayi, 30 years kusiya ku-40 lisenziwa njalo. Okwalo nyaka nxa kuthiwa liyayakhwa angila themba lokuthi lizaphumelela kumbe lizakumali njalo. Okwalo nyaka angazi, sibona kungani kuzasebenza ngani kuyachova mbijana, kodwa hayi asilaqiniso lakho.
Uthi njalo leli damu lingaphutsha lizasiza kakhulu izakhamizi zakulumango ezibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu.
Libe lingasiza isigaba esikhulu kakhulu, lisize koMathe, lisize koNhlamba kuze kungene kwezinye izigaba esizikhangeleyo ngendlela esikhangele ngayo, ngendlela esilikhangele ngayo ngobukhulu balo. Ngani ngasebenza emaplazini emadamu senza lona likhulu ukuthi lingasiza izigaba zonke lezi, kodwa impumela kuphela yiyo esingani yasihlupha.
Umnumzana Vusa Nkala oyisakhamuzi seGungwe phansi kwenduna uMathe uvumelane lo mnumzana Ndlovu.
Thina siyizakhamuzi lapha sithi nxa sikhangele imihla namalanga lesikhathi lapho idamu lelaye laqala khona, le government mabe siza besithembisa besithi hayi lebe liphelile ngesikhathi esi, ngoba bake basuka amadodana anozokuthiwa sokuphela amadizili kuthi emuva ubone sebekhona. Hayi, mina ngokubona kwami sibili ngibona ngathi umsebenzi okhona hayi ukuhamba esiqubu somnwabo sibili.
Ukhansela kwa 13 eGwanda mnumzana Miklas Ndlovu uthi lanxa ukwakhiwa kwedamu leli ukuqhubeka kuphazaniswa yikusilela kwemali.
Hayi, kuyaqhubeka sibili, into yabo bakhala nge-funding bathi hayi izimali zakhona zingathi ziyabaphuzela ngoba bevele bene-deadline ukuthi ngo-December bayaphuma. Hayi, hayi, kuyaqhutshwa yaqhutshwa kuloba nje kungasikho lokhu abangazani bakukhangelele. Hayi, ngibona lo mbundo lo seMpumalanga usukhulile khulile nje engazani ukuthi sokusele only 5 meters ukuthi uphele, kodwa vele phakathi komfula sibe phakathi sibili kuyabhorwa kudlalwa. Eziba lesiyani umanyange sasithi asingenwa ngeke usakubona.
Usobhuku eNtebe umnumzana Jokonia Dube uthi ulethemba lokuthi urhulumente okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa uzaphuthisa ukwakhiwa kwaleli damu.
Hayi, izinto ziyahamba ziyahamba sibili ekuyena lo upresident wethu ngwaliqalise ngoSmith lamehlula, kozobuya uMzorewa lamehlula, kozobuya uMgabe. Hayi, azange uhambe ngendlela, but uIdife Mnangagwa hayi uzamile, ngoba kade ngikhona ngale dang mbona sebengena phakathi kwaisiziba kanye.
Isikhulumeli sogatsha lubona ngamadamu olweZimbabwe National Water Authority uNkosikazi Major Manyonga kaphendulanga imibuzo ngalolu daba, kodwa ngenyanga edlulileyo wethula umbiko othi uhlelo lolu lukhangelele ukugqitshwa ekupheleni komnyaka ozayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.